Lumsanga nongena zingitshila abalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sehlangothi le-Research and Specialist Services kugejalo ezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skhosana uthi lumhlangano uqakatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, silemashona, sileborane. So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu layo i-African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule nje baqalise iy'nhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Uthi kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lo lwazi lwakulezi nsuku emsebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani le ndawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imhlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcine or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Uduko nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathule inkomo ufuna i-brahmin, yes, but i-brahmin kayenzelwanga ukufuya endaweni ezingelazulu. Kumele kube lamadlelo nje.
Abalimi kulomhlangano bakhuthaze ukudinga ulwazi olugocelayo lokusebenzisa uphawu lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana lehlobo lwama-tattoo lensimbi zama-chip. UMnumzana Shadrack Ncube osebenzela eMatopozi Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa. Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli esiwabona le makhaya. Kusiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya singathembi kuma-commercial farmers. Ukuthi ama-farmer bazijenge kuma-commercial farms hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathi eziningi. Abantu laba bathengisa iinkomo zabo ngama-$3,000 inkunzi. La mathokazi esikhathini vela endlula i-$1,000. UZulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana le-Grasslands Research Station, eMakoholi Research Institute leMatopozi Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcitshi labalimi abavela emazweni afana le-Uganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt neZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumeni weZimbabwe uphakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olwe-Command Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.